Ukuhamba kukamnumzana uJoe Biden elizweni lase-Ukraine bekuyinto eqakathekileyo njengoba sazi ukuthi yilo ilizwe laseMelika eliyilo elihambela phambili kakhulu noma ngithi elizibambe empondweni ekusekeleni impi le ekhona phakathi kwelizwe le-Ukraine le-Russia eyimpi ekhangelwa ngabanye abantu ngelihlo lokuthi yona iMelika yiyo engabe iyimbangela yokuxeka ilizwe lase-Ukraine nelizwe lase-Russia.
Ngokubona kwakho uhambo lolu alwe enzileyo luzama uphana usekelo ekhaya eMelika lapho abavoti abangamvotela khona ngenxa yohambo lona lolo.
Akusoze kube lotshintsho babugande ukuthi umnumzana uBiden uhambe wavakatshela ilizwe lase-Ukraine esiyahlangana laphana nomnumzana uZelensky mayelana ngempi le elokhu iqhubekele phambili njalo nje. Nxa sithi siyakhangela kamuva ngisho labo Bush, oGeorge Bush bahamba bavakatshela amazwe afana labo Iraq kodwa ke waphenduka ekhaya wathola ukuthi isimo sasekhaya asilandaba ukuthi wahamba wavakatshela ilizwe elifana le-Iraq noma ilizwe efana le-Ukraine ngoba abantu beMelika kakhulu ba-consent ngezinto ezenzakalayo elizweni labo phakathi. Lokho kwe-Foreign Affairs bakukhangele ye ukuthi kufanele kube lomhlahlandlela ukuthi ilizwe laseMelika njengoba kuyilo i-superpower kubonakala ukuthi lihwebelana njani nabanye amazwe, kodwa-ke khona umthelela kuma-votes ngibona ngathi akula mthelela, akula njalo akusoze kutshintshe lutho ingqondo zabantu baseMelika ukuthi baguqule noma baguquke kuleyo nto abayibona isenzakala elizweni labo. Kakhulu izinto ababezikhangela izinto ezikhangelwe lomnotho, into ezifana nama-job creation, le zinto ezifana lama-violences lawa siwabonayo yizo izinto ezingenza kuguquke, kodwa lokhu kuvakatsha kwakhe elizweni lase-Ukraine akusoze kube lomthelela lutho.